abaku VOA indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
Lejona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zinhlanu kuNtulikazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho okhangelele ukuthi unike abantu amalungelo abawathola ku-Section 62 we-Constitution yeZimbabwe. I-Section Day ikhuluma ngelungelo loku-accessa i-information yesilungu, e-access to information.
Uhulumende wethule umthetho we-Freedom of Information Bill okhangelelwe ukunikeza uZulu amalungelo okuthi athole ulwazi lemibiko ngokukhululekileyo.
Amagesi siyawafuna okwenza abantu bakhulume kanje kobulawayo kungenxa yama-past experiences osokuthi kwenziwa izinto kuthiwa kuze kuza kwenziwa inqubela phambili kudilizwe izinto kungasabonakali inqubela phambili kanti kuzodilizwa kuphela thina sonke izinto zizakale zilete icelo phakathi kwabantu.
Umeya wedolobho lakobulawayo lamakhansili baphume bethukuthele emhlanganweni obuqoqwe yizesa phezu kwemiphotshongo izesa ethi imele idilizwe. Kuwoza Fridays lomculi wesifazana osakhulayo uBusi Moyo odume ngegama lokuthi ngumasigandikazi ehamba leqembu lakhe ele intombi zesibane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lamhlanje uhulumende wethule inguquko esifakwe emthethweni we-Freedom of Information Bill okhangelelwe ukunikeza uZulu amalungelo okuthi athole ulwazi lemibiko ephathelane lempilo yakhe ngokukhululekileyo kuloba yiluphi ugatsha lukahulumende kumbe inkampani. Kubika uGibson Bebe.
Umthetho lo ngomunye wemithetho ebilolongwa ukuze ikhulule imigoqo ekhona evimba ukuhanjiswa lokwethula kwemibiko lezindaba ngokukhululekileyo elizweni ngemva kokwesulwa kwemithetho enjenge-IPA lePOSA ebincindezela amalungelo kaZulu wokuthola umbiko lolwazi oluqakathekileyo empilweni yakhe. Lokhu kutsho ukuba uZulu sengenelisa ukuthola ulwazi lemibiko ephathelene lenhlalakahle yakhe okugoqela indlela amankampani kahulumende asebenza ngayo kumbe asebenzisa imali kaZulu ngayo. Umnumzana Gudahobe wenhlanganiso elawula ukwethula kwemibiko ngokukhululekileyo eMedia Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe wamukele ngenjabulo lomthetho.
Umthetho okhangelele ukuthi unike abantu amalungelo abawathola ku-Section 62 we-Constitution yeZimbabwe. I-Section Day ikhuluma ngelungelo loku-accessa i-information yesilungu, e-access to information. Information ekhangelelweyo umthetho imayelana le-information abantu abayidingayo ukuthi ikhonise amalungelo abo aku-Constitution.
Uhobe uphinde wathi loba lomthetho ubunjwe kuhle uhlupho yikuthi uhulumende akenzi lutho ukujezisa abephula imithetho enje eveza imikhuba yenkohlakalo kungatsha zakhe nakumakampani akhe. Olwela amalungelo okuthola indlovu wenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ uthi laloba bemukele ngenjabulo lomthetho uhulumende kuzamele abone ukuthi ulinganiswa leminye ekusisekelo sombuso welizwe ukuze kungabi lokuxabana kwale mithetho.
Okukhangeleleyo yikuthi i-Freedom of Information Bill leyi ikhuthaze njalo iprotekthe amalungelo kaZulu lawo wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi akwanise ukuthi athole information aphinde akwanise futhi ukushiya i-information leyi kungela kuncindezela. Sikhangelele ukuthi i-Freedom of Information Bill ibe ihambelana lesisekelo sombuso wezwe esingathi i-constitution. Sikhangelele futhi ukuthi ihambelane lama-regional and international instruments asayinwa nguhulumende e-Africa and laku-international community akhangelane lezinto ze-Freedom of Information. Kumele ukuthi i-bill le ekhitshwe i-government ihambelane lesithi i-democratic best practice.
Lumthetho uthi nxa umuntu engacela ulwazi lwembiko ayifunayo emahhovisini kahulumende ufanele ayethola phakathi kwensuku ezimbili, kodwa nxa lolu lwazi lungatholakalanga leyo ngatsha ilakho ukuphiwa insuku ezilithumi lane 14 days ukuthi yethule lolo lwazi. Kodwa abanye abafana lonkosazana Hlengwe Moyo ongomunye wabatsha uthi abantu bayesaba ukuya emahhofisini la ukuyathola lolo lwazi.
Umthetho lo we-Freedom of Information Bill ngibone ngani awusoze usebenze kahle, ngoba khona vele isibindi sokuthi umuntu ayebuzisisa lokho afuna ukukuzwisisa emahhofisini lawo amakhulu aphezulu uyabe engelaso. Njalo akalaqiniso elokuthi khonkhona engaphiwa lokho afuna ukuba kwazi ngakho yini, njalo ukuthi uzaba protected yini nxa kuyukuthi engathola i-information leyo, kumbe nxa efuna ukubuzisisa ukuthi ezwisise ngcono ngebill yakhona.
Umthetho lo owe-Freedom of Information Act wethulwa ngesikhathi uhulumende eqhuba inhlelo emizameni yokuthuthukisa indlela zokuthola kanye lokuhanjiswa kwemibiko lapho akhangelelwe ukuthukulula amagagasi abe sesipha imvumo yokusungulwa kwemisakazi yezabelweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ukuhlaziya udaba lwe-Freedom of Information Bill lolu, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo Mnumzana Njabulo Ncube okhuluma yemele inhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe.
I'm representing Media Alliance of Zimbabwe, koqela iZimbabwe Union of Journalists, Media Monitors, the Media Institute of Southern Africa, Voluntary Media Council, Media Center, le Zimbabwe National Editors Forum. Le gender Media Connect thina si ngesikhiwa ba disappointed ngokuthi sibe lakho ukuthi sihlangane labo abantu be government ukuthi sikhulumisane ukuthi thina esikufunayo emthethweni lo omutsha obuyayo yilokhu lalokhu. Kodwa ukukhanya ukuthi khona i-IPA le ephumileyo bayibisele batshintsha nje amabala, akulalutho olutshintshileyo. Izinto esizikhulumileyo sikhulumisana labo, siyabhala, sikhangelana, sikhulumisana stakeholders. Okwama-stakeholders abakuthathanga bafake okokwabo abavele bekuhlosile ukuthi bekufake ukuthi beqhubeke behlukuluza imthathelo zindaba. Besikhangelele ukuthi kuthiwa khona iZimbabwe government entsha le new dispensation is open for business, it is closed for the media, ivaliwe nawukhangelele zindaba.
Ngamafichane ongasichazela ukuthi kuyini elalifuna kube khona okungasafakwanga kulomthetho?
Akuningi kakhulu, kuningi kakhulu. Wakhanya ukuthi i-IPA sasisolana layo ukuthi i-IPA sicele ukuthi khona umuntu okuthiwa yintatheli ezinjani kungadingakali into eziningi ezokuthi khona ufunde ngaphi, le-degree enjani, ngoba ukubhala ukuloba lokuintatheli uloba i-news izindaba lezi akudingakali ukuthi umuntu kumele ebe eqeqetshile waze wathola i-master, waze wathola i-degree, balakho abazala lakho izinto ezinjani. Kodwa kwakhangela lolu umthetho okhona ukungosela into ezinjani, njalo lokho esipha amandla ku-Zimbabwe Media Commission eyiyo umele irejiste itatheli ezinjani.
Ubona iphumelela yini edalele ephalamende lapho ezahluzwa khona?
Izaphumelela ngoba iqembu elibusayo lezanu-PF abalawo amandla okuthi khona ziphikise into evini imbi. They are whipped into line. Ngoba into imbi loba into ise iludaka badla udaka lona lolu ngoba bakhona ngale bona bafuna izimali kuphe abalawo amalungelo abantu bezimbabwe yathi bezama sizama ukuthi sikhulumisane lawo amadoda lawo laba podcast lawo abephalamente labeqembe libusayo hayi kukhanya ngazathi bona vele lokhu befuna ukulandela lokhu abakuthi ngesithiwa yimugabe izimo kumele singathi yifeye izimo.
Lo ngumnumzana Njabulo Ncube okhulume emele inhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare.
Zimbabwe, the voice of America.
Womhlangano obuphakathi kukameya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni, umphathi ntambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Chansi kanye lenkampani yezesa phezu kwemiphochongo ephehla amagetsi izesa ethi ifuna ukuyidiliza uphele buthumuthumu kungela kuvumelana. Umguni waphuma kuwo ethukuthele esithi imiphochongo lengi kamasipala njalo kabafuni idilizwe ngoba iluphawu oluqakathekileyo lwedolobho lakobulawayo. Kubika intatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano wakuqala phakathi wenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company lomphathi ntambo wezamandla emililo etshiyeneyo, izakhamizi zakobulawayo, amakhansila kunye losibalukhulu wedolobho unkosikazi Judith Ncube ube lokufuthelana okubangele ukuba abanye bakhalale baphume ungakapheli. Lokhu kubangelwe yikuba inkampani yeZPC iqhubekela phambili ekufuneni ukudiliza imiphongolo emibili edolobheni leli ingavumelananga lomasipala kanye lezakhamizi. Usibalukhulu wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubengazi ngohlelo lokudiliza imiphongolo emibili uveza imibono yakhe.
Mina ngiyakuthabela, we shall find our way to move forward. I think ngichasisile ukuthi bona ti program ihambe kuhle. Umhlangano lo injongo yakhona ngiyokuzokhulumisana. Currently akukaphumi kuhle, but kuzakhulunyiswana uminister uthe uzafike ofisini ka mayor ukuze kudingwe iway forward.
Umphathi ntambo wezamandla kagesi umnumzana Fortune Chasi uthi bazaqhubekela phambili bekhulumisana lezakhamizi lecouncil ngohlupho olukho.
Ekhona siyaphuma lapha siyabatshengisa ukuthi intime ibi njani lanto isindala izadilika ingabulala abantu kodwa singalungisa la singathola ama megawatts angu 60 into le ile capacity yokusinika 90 khathesi sinika 30 so kumele sikulungise ukwenzela ukuthi ama industry bonala wasebhodeli ama towers la athole ipower.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Residents Association umnumzana Winos Dube uthi ubulawayo kavumelani lokudilizwa kwemiphongolo emibili.
Abantu kobulawayo njana kuphumile kuphuma egcekeni abantu kabakuvuma ukuthi imphongolo idilizwe kungenxa yokuthi abantu babe bengatshelwanga izinto ukuthi kuyini okwenzakalayo kuyini okukhona abantu besebebona ngathi izinto zabo ziphuma ukudilizwa kungaphandle kwesizathu. Thina into esiyikhalelayo sifisa ukubana kube le ngqubela phambili amagesi siyawafuna okwenza abantu bakhulume kanje kobulawayo kungenxa yama-past experiences osokuthi kwenziwa izinto kuthiwa kuza kwenziwa ingqubela phambili kudilizwe izinto kungasabonakali ingqubela phambili sithi hawu kanti kuzodilizwa kuphela thina sifuna ukuthi izinto zezakale zilethe iqhelo phakathi kwabantu.
Unobhala jikelele webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Melusi Moyo uthi lokhu akubaphathi kuhle.
Lokhu akusiphathi kuhle njengezakhamizi zakobulawayo ngoba indawo leyo abantu bafuna ukuyidiliza insika yamasiko akithi njengabantu bakobulawayo. So sicabanga ukuthi kabazange kube le nhlonipho bekumele babuye kithi ama-residents bazwe yini ukuthi siyafuna ukuthi bayenze lokhu abakufunayo.
Inkampani yeZPC ithi ikhangelele ukudiliza imiphongolo emibili njalo baphakathi kokudinga inkampani engayidiliza imiphongolo bethi sebefaka imitshina yakulezi insuku yokugaya amandla kagetsi. Uhlelo lwemitshina le lukhangelelwe ukuthatha iminyaka edlula emibili njalo ibhanga leIndia yilo elikhangelelwe ukuphathisa ngesikwelede samadola eMelika edlula inkulungwane ezilikhulu. UChasi uxolisile kumeya uMguni usibalukhulu wedolobho loZulu ngokwenza kwabeZPC ukungaqalanga uhlelo lwabo lolu. Okwamanje iBulawayo Power Station igaya amandla kagetsi angamachumi amathathu amamegawatts njalo bakhangelele ukuthuthukisa bapheke amachumi ayisificamunwemunye. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Embikweni wakhe okunanza ilanga likazibuse welizwe lakhe izolo, umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthe abantu beMelika bathanda inkululeko uqobo, ngakho akulamuntu ongabathathela lelo lungelo. Wethu le amazwi akhe la ephambi kwesakhiwo seLincoln Memorial esigodlweni seMelika. Asizweni esinye isigaba samazwi akhe.
Today, just as it did 243 years ago,
njengenhlala yenza ibutho njengalokhu elakwenza ilizwe lithola uzibuse, inkululeko yelizwe leMelika isezandleni zebutho elilabo baba labo mama abazimisele ukulivikela. Abanye abantu basola okwenziwe nguTrump besithi akumelanga kukhanye engani ibutho ngelakhe. Omunye wabachothoza uTrump ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
Ngibona ngani kuzama ukudonsela imilitary eduzane ukuthi imphakamise, ukuthi lanxa abafuna ukuphikisana laye bazizwe belokwesaba ngenxa yokuthi besaba imilitary. And uhlale sithi mthandana labo-general labobani bani. So engqondweni yakhe kathesi namhla sithengisa izinto azifisayo la zicabangayo ukuthi yena ngabe kuthiwa ngingu-president in a different country ngase-America. Ngabe lami nje ngihlala amasotsha emathani nxa ngisiye e-airport ngiphuma ngamasotsha nxa ngingena ngiphuma. Nxa sikhangela nje ukuthi abantu athandana labo ngabantu abanjani abavukayo, uthandana noPutin, uyathandana nomuntu we-North Korea omathise amasotsha ngendlela amathise ngayo, uyathandana nopresident we-Philippines abantu abacabanga ukuthi lowo umuntu yi-dictator.
Abakubandla lama-Democrats bathi uTrump ubezibonakalisa ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngo-2020. Bathi basahlolisisa ukuthi usebenzise imali enganani ekubukiseni ibutho lokunye akwenze ngosuku lokunanza uzibuse.
Lo bekungumongameli Donald Trump weMelika embikweni wakhe okunanza ilanga likazibuse emhlaka 4 ngoNtulikazi izolo, obehumusha ngoGibbs Dube weStudio 7. Ku-Livestalk lamhlanje sikhangela umthetho ophathelane lokwethulwa kolwazi lezindaba owe-Freedom of Information Bill. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa wethekelele ejele leChikurubhi namuhla esiyabona abasekeli bebandla lakhe ababili uLast Mayengama loTungamira eMadzokere bona abatholakala belecala lokubulala ipolisa baphiwa isigwebo sokupika okweminyaka engamashumi amabili. UChamisa uke wamiswa esangweni okwesikhathi eside, abasebenza kuleli jele besadinga imvumo yokuthi angene kuziphathamandla zabo. UMnumzana Chamisa utshele iStudio 7 ukuthi ugcine ebabonile ababili laba, kodwa wakhala ngokuthi umumo kawumanga kuhle emajele ngenxa yokudilika komnotho osokubangele ukusilela kokudla lezinye indingeko. Sixoxele nobhala jikelele wabasakhulayo kwe-MDC Ovelo Chamisa, umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Ithwala ngesilungu solidarity, okuyilo ke uthando ke lama-comrades ekusebenza ndawonye. Yikho ke umongameli umnumzana Nelson Chamisa ubehambe ke esigrubhi samphekezela lasti mina njengomunye wabamelela abatsha kunhlanganiso ukuyabona ke ama-comrades ethu abotshwayo ase-H-Group Maximum Prison. Lapho ke okulabo comrade last labanye ama-comrades udubo olubekhona ukuthi-ke abantu ke bamapolisa bafike bakhuluma kwi-prison services ukuthi hayi njengomuntu omkhulu kunzima ukubana thina sikuvumele ukuthi ungene, kufanele siqale siye kukhuluma labakhulu. Okuyikho esikhulumelisane labo ukuthi hayi asiboni ukuthi u-advocate Nelson Chamisa engayaliswa ngenxa yokuthi ubuyile njengabanye bezizukulwane belizweni abalawo ilungelo lokubona-ke isihlobo zabo ezibotshiweyo. Njalo kwesibili yena uligqwetha uyavunyelwa ukubana engene-ke esikurubhe bona-ke laba, kodwa-ke into yakhona yibe yinkinga kibo laba bezimbabwe prison services abayenze uhlelo lokufona kubakhulu babo ukuze bebazise mhlawumbe bengagcina besele umsebenzi kubana livumele njani. Okuyikho esikubone usikhathaze kakhulu ukubana-ke ilizwe angeke kuthiwa likhululekile uma abantu belizweni bengavunyelwa ukubana bekwanise ukubona-ke abantu emajele ngesikhathi abasifunayo ezihambelana lo mthetho welizwe.
Liyaluphikisa emthethwandaba udaba lokutholakala kwabanye benu laba belecala, lilethemba yini lokuthi lungahluzwa? Udaba lwenu inkantolo ilakho ukusiguqula isinqumo sayo?
Ithemba silalo kodwa siyenza khonokho sikwazi ukubana-ke kuyinkinga ukubana i-justice delivery system yethu emadali ekwanise ukuthi bencedise ukubana sithole-ke ukuthi ama-comrades ethu akhululwe, ikakhulu nxa sibona indaba yabo ukubana ngabantu abaphiwa icala abangelalo ukuthi babulala umuntu umpholisa bona bengayisiwa, okuyiyo indaba esifuna ukuthi iqiniswe uhanjwayo sibuyele emakhoti ukuze-ke bathole-ke ukukhululwa kwabo njengoba bangahantu abadlacala.
Umnumzana Gift Ostalos Siziva ngunobhala jikelele wabasakhulayo kubandla le-MDC sixoxela eseHarare. Kuwoza Friday lamhlanje sile ntokazi uBusi Moyo odume ngegama lokuthi ngumasikandikazi ehamba leqembu lakhe le-Intombi Zesibane. Bona abahlabela bekwele South Africa, uEzra Chisa Spanda uyalandisa.
Umculo kaMasikandi udume kakhulu kwele Mzansi Afrika, njalo uvame ukuhlatshelwa ngabesilisa. Intombi yeZimbabwe yafika eGoli yatshaya isicathulo yathi lami ngizawucula ngenkani. Ngubusi ke lowo esilaye namhlanje.
Gama lami lokuzalwa uVusi Moyo, ngazalelwa ePlumtree endaweni okuthiwa kuKobhango. Kushuthi ngokukhula ngakhulela eLupane under induna uMabhika, la engafunda khona iprimary yami eMathakayile, kanti isekhondari ngebengayifunda eVulindlela eLupaka. Ngaqala ukucula ngo-2017.
Udumile kakhulu uBusi khona leMzansi leqembu lakhe alibiza ngokuthi Intombi Zesibane.
Igama engaziwa ngalo endimeni yomculo kaMasikandi, ngaziwa ngomasikandikazi lapho engisebenza khona nentombazana ethiwa uCharity Duba engiyinhlasako laseplumtree. Igama leqembu lami Intombi Zesibane. Futhi since ngikule ndima yomculo kaMasikandi ngisene-album eyodwa engayikhupha ngonyaka ka-2017 enesihloko esithi Sanibonani.
uqale ecula lasesikolweni uMamoyo. Kodwa umbuzo omkhulu ngathi kungani wakhetha ukucula ingoma zikaMasikandi?
Abona kungcono ukuthi ke bangikhethe lo mculo wesintu uzokwazi ukuthi usibuyisele emasikweni akithi, ngisho mhlawumbe nabodadewethu abancane abasakhulayo nabo bazokhula beyazi ngalo mculo wesintu. Ngawuthanda kakhulu umculo kaMasikandi ngoba ke ubeyongibuyisele emasikweni akithi, uyangibuyisele emasikweni akithi thina maNdebele. Abantu bajabula kakhulu uma bezwa ukuthi sengicula, bebonga ukubana ithalenta selifezekile ngoba ngikhula bengivele ngifisa ukuba umculi.
Woza lazo maskandikazi, ngiyazizwa ziyavuma ziyashaya kuzwakali. Sinoletwani iphosela ilizwi kubalaleli.
Ilizwi angalishela abathandi bomculo kaMasikandi okuwumculo wesintu. Ngithi mina nje azibuye emasisweni, asingalahli amasiko ethu bafowethu. Mina ngikwami umculo uyakhuthaza kakhulu ngamasiko akithi. Ngiyabonga, ngizohlala nje kumenzelo okuhle phela ngiwuMasikandikazi. Bela komthakazi. Ngiyatholakala umculo wami kimi. Inamba yami ithi yona 082-202-0322.
Awu suka madoda uDouble Brook Masikandikazi obenguye esikhonisela ekuhlelo hoza hoza Friday kuleli viki impela nsonto elihlekini lonke.
Intokazi yakomoyo ubusi uMasikandikazi obekuhlelo Woza Fridays ngakehlukana isikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende wethu le umthetho we Freedom of Information Bill okhangelelwe uPhawuzulu amalungelo ukuthi athole ulwazi lemibiko ngokukhululekileyo. Kwanele likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Olivalelisayo ngontungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.